sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 omgqibelo omhla ka 19 lwezi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi bekumele kwenziwe indlela zokuthi zivote zisendaweni zazo ngokhetho luka 2018 ngoba kungeneliseki ukuyafika ekhaya ngelanga lokuvota.
Kumele lathi sinikwe ithuba lokuthi sivote silapho esihleli khona. Ngoba ungakhangela, ngizasithatha ngabi isikhathi sokuchiya umsebenzi. Ngiyerejista mbuye ngichiye umsebenzi njalo ngisiyavota. Kukanti-ke nxa kusenziwa kusendaweni lapho engihleli khona kuba ngcono.
Izakhamizi zePlumtree sezisele egcekeni ngemva kokudilizelwa izindlu lokubulawela izifuyo lizulu lesikhukhula.
Izolo elala izolo balethukhulu amathende nje nokudla nyanyana kwabantwana.
Kambe ibandla liqakathekisa isigaba seMatabeleland lizaphumelela na? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zithi bekumele kwenziwe indlela zokuthi zivote zisendaweni zazo ezihlala khona emazweni ngokhetho luka 2018 ngoba kungeneliseki ukuyafika ekhaya ngelanga lokuvota. Izakhamizi lezi zithi okumangalisayo ukuthi uhulumende uyayifuna imali ezithumeza ekhaya kodwa uzichiya phandle uma sekufika ukhetho. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBotswana.
Okhokhela ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau wazise liviki ukuba beZimbabwe abangaphandle kwelizwe kuzamela balubhekise ekhaya uma befuna ukuvota ngomnyaka ka-2018. Lokhu sekucunule abanye abaseBotswana abathetha ngokuthi uhulumende kabacabangeli ngoba abanye bengenelisi ukufinyelela ekhaya ngesimo somango kumbe izibambeko emsebenzini. Abafisa ukuyavota kumele behambe ekhaya kabili, okokuqala besiyabhalisa baphindele njalo sebesiyavota. Umzana David Muleya uthi isikhathi yiyo inkinga ngoba langokhetho ladlulayo iningi lehluleka ukuyavota.
Kumele lathi sinikwe ithuba lokuthi sivote silapho esihleli khona. Ngoba ungakhangela, ngizasithatha ngabi isikhathi sokuchiya umsebenzi, ngiyerejista mbuye ngichiye umsebenzi njalo ngisiyavota. Kukanti-ke nxa kusenziwa kusendaweni lapho engihleli khona kuba ngcono. Phela kumele bekhumbule ukuthi le mali zakhona zokuhamba azikho.
Unkosikazi Silethemba Ndlovu uthi kazwisisa ukuthi kungani uhulumeni weZimbabwe efuna imali evela kulabo abasebenza phandle kwelizwe kodwa engafuni ukubanika ilungelo labo lokuvota.
Ya, indaba yokuthi singavoti lapha eZimbabwe njengabantu abahlala ngaphandle kwelizwe imbi kakhulu ngoba maso kusize imalini bafisa imali yethu, imali yethu esithumeza ekhaya efika isize. Njalo bebefuna lokuthi ngaba bayasithexa thina sihlala ku diaspora. So siyafisa ukuthi sivote lathi lizwi lethu lizwakale. Sibe leseye ukutheni khona izinto zihamba njani ekhaya.
La ngamazwi ahambelana la kankosazana Musa Moyo, la iofisa ukuthi ngabe amathuba okuvota alethwe emazweni abahlala kiwo.
Isinqumo sokuthi kungavunyelwa abaku diaspora ukuthi bavote bona silunganga ngoba imali yethu iyo ebambe i-economy yeZimbabwe. Ngakho kumele ukuthi sivunyelwe ukuvota ukuze sizwakale.
Uhulumende uthi yena kayali ukuthi abantu abaphandle bavote lapha bakhona kodwa isikhwama sakhe sifitshane. Amabandla aphikisayo edlulana le nhlanganiso eqhuba ukhetho eZimbabwe Electoral Commission ngodaba lwabaphandle kwelizwe ukuthi bavote, indlela okubhaliswa ngayo ukhetho lokuthi abanye abakugatsha zokwelezomvikela baphume kunhlanganiso ye-ZEC. Kunakanelwa ukuthi kulabeZimbabwe abadlula izigidi ezintathu abangaphandle kwelizwe. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabulungile Botswana.
Izakhamizi zePlumtree sezisele egcekeni ngemva kokudulizelwa izindlu lokubulawela izifuyo liZulu ngomvulo. IZulu lesikhukhula eline ngomvulo emangweni weSibudzana lithiye ezinye imuli zingasela zifuyo ezibalisa imbuzi, inkukhu lenkomo sezifile ngeZulu leli. Sixoxele sinye isakhamuzi unkosikazi Hlala Phinileya ukuze sizwe okunengi okwenzakeleyo.
Hayi izindlu iningi esilayo khona ke endaweni yethu kusho ukuthi elimele kakhulu ingutheni kakhulu engala engala total izindlu ingu-3 esele ndingala lutho. Khonapho esiwudlana lapho esikhona engazithi ejishima kodwa ikakhulu lapho esiwudlana yikho lapho kulimele khona kakhulu kokhili ngeya lakusingatho ujuniya ngeya lakusingatho nasemzina kiwo kasibanjana laphana yikho kusele nje singala lutho.
Sizwa kuthiwa lezi fuyo lazo zifile.
Hayi zifiyo khona kazikhulumi zife kakhulu okunganziyo khonapha lapho esikhona khona emzini nalowo kaziyende yakufetwelfu phande lapha kuyanuka kuqondakala amadongi imbuzi inkukhu ngathi inkukhu ngathi inkukhu ziyongu-100 and something imbuzi zazo zangena kubo-2 kumbe-3 nabonkomo nakathi sizilokho zifile.
Kodwa akula muntu ofileyo?
Hayi kakula muntu ofileyo ngaphandle kwasensula yikho size kuthiwa kulomunye ugogo ogulayo.
Manje labo ababulawa welwe izindlu sebehlala ngabe
kuthi ukuthi balethe nje amatende izolo elanga izolo balethe amatende nje lokudla nyanyana kwabantwana.
Ngobani abalethe amatende la?
Hayi kusikade behlangene nje inhlangothi zonke nje zabo plant amasotha indawanyana eziningi khona ngale plant kubo-DA labo sikomisi labo Golden Harmony.
Emasimini khona kumi njani?
Hayi emasimini zakho kuthi ukuthi livelele khona le masimini belingena lihamba likhukhula lithithwe umhlabathi ona bamasemasimini luletha khona ngapha emgwaqweni. Akula nto e-right lapho lithwala izintango konke lizolathela silathela khonapha emgwaqweni woda kula abazali abanye imisebenzi sola indlela izulana la usizini
labo 14 years. Izikolo ke kunjani ezikolo?
Ezikolo nakho kukhanya lingenile langena esikolo sejuthume langena ebhambazi esecondary lasepremo kwakhangelekela leboda layo yathatha.
Kodwa abantwana bayahamba yini esikolo?
Hayi abantwana bayahamba baba.
Lo ngunkosikazi Hlala Phinileya ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Plumtree koSibudzana. Izakhamizi lezi ezomangolo owesibudzana ezibe lomonakalo ziyaphathiswa zenhlanganiso ezimbalwa ezigoqela umanisipala. Sixoxe lo-Councillor Thamani Ncube obekomunye umuzi wadilizwayo liZulu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Kodwa sikhuluma nje kunjani labo abafuna uncedo banengi okunganani?
Kakhulu ngoba iminyakakhona akulambelile yawayo zawa zonke izindlu labo nkukhu labo mbuzi kwafa.
Lo ke ngu-Councillor Thamani Ncube owePlumtree. Lamhlanje kuhlelo lwethu lwezemaphandleni sixoxa lomnumzana Moses Mzila Ndlovu omunye wabaphakathi kohlelo lokubumba ibandla lezombusazwe elizaqakathekisa ukuthuthukisa isigaba seMathebeleland lenkabazwe.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
ngingathi mina sesisebenzile ngendlela ebesiyifuna ukuthi sisebenze ngakhona ukuthi sihinte abantu bakithi sizwe amano abangaba banawo besichwebisa wona ukuthi nxa kunje kwenziwe njani. Into yokuqala engathanda ukuthi ngijwe ukuthi siyavumelana ukuthi kulezinto eziyikhombisa eziyizwe esibona ngazathi zimqoka kakhulu khona seMathebeleland le-Midlands ekade silokhu sizikhutha nokusaqalisa ukuthi singenele kupotisinale kuthiwa yi-national politics. Sakhutha izinto zokuthi nxa kuwukuthi bekufuneka inkululeko lathi abanye sayilwela leyo nkululeko akuzange kube lokudingisisa kahle kahle lokuvumelana ukuthi nxa sesiyithole leyo nkululeko iphathwe njani. Yikho sicana ukuthi abantu beMathebeleland le-Midlands bakhangelane lokubandlululwa ngomhlobo nabantu abavela eMpumalanga. Mina ngibona ngazathi into le imqoka ngokuthi abantu abaningi siyangunguna ngayo but isikhathi esifikile ukuthi sithumele egcekeni ukuthi hhayi thina sokuthi sesifika kunzima ukuthi into yokubandlulwa le siphonge ukuthula nje ngayo sifuna ukuthi ikhulunywe ukuthi khona okuthiwa ngesikhiwa i-inequality kumbe i-tribal inequality sasuke emakhiweni into e-racial inequality kade sesingene kule e-tribal inequality savumelana ukuthi sifuna ukuthi nxa kuthiwa kuyafiwa iyafelwa leyo nto thina ibandla leli esilibumbayo sizimisele ukuthi sikufele khona lokhu njengoba abantu babezimisele ukuthi bafele ukukhulula ilizwe leli
kutsho ukuthi manje nxa ukhangele ubona ungani bonke abantu abamabandla lenhlanganiso ezehlukeneyo zonezi bazayemukela yini lokho elifuna ukukwenza njalo lizenza njani ukuthi bakwemukele
kahle ngikhalise ngombuzo wakho wokugcina ukuthi sizenza njani thina sibona ngazathi ukubalanda laba bantu sikhuluma labo mathupha sikhulume labo sibazisa ngalolu hlelo esesilucabangile asifuna ukwenza isifihlo ukuthi yinto okuthiwa political party ilontshwe namhlanje ekusasa yinto yabomzila labozibanibani yinto yabantu emathebeleni sifuna ukuyiphatha ngaleyo ndlela sibona ngazathi abantu bangakwazi ukuthi sifaka isigaba sakithi phambili hatha amabizo ethu lalokho kufunwa ngabanye kupolitics sifake indawo yakithi lenhlungu zethu phambili ukuthi yizo ezifuna ukuthi zicethwe sibona ngazathi abantu bazasizwisisa into esibili esibona ngazathi singayenza ikuthi siqalise ukukhulumisana ngoba abantu bakithi umuntu angavela kuthiwe kuleyani party lowani kuleyani party akukhulunyiswana khonokhu ukweyisana esikwenzayo ukuthi sikhangelela emanzini phezu kwezinto izinto eziqakathe kangaka yiko kusenza abantu bananzelele lapho okule mkenke khona esigabeni sakithi bangena naleyo mkenke kumbe bangena ngalawo mathumba yikho ukukhulumisana labantu esesivele sikuqalisile esifuna ukuthi iloba ayithi inhlanganiso kumbe ngabathi abantu ngisho at individual level abangafuni ukuthi basincedise ukuthi nxa sisiyinto yakithi emathebeleni ngeqiniso ibe yinto yabantu bakithi emathebeleleni ngoba mina into engiyaziyo nxa ngikhuluma labanye kudala singakaqaleli into abantu abakumabandla wonke la baphatheka kulolu dubo so udubo lwakithi asilo dubo lomuntu munye asilo dubo lwe-district eyodwa ludubo lwemathebeleni lemidlezi yonke ngisho la imanikalendi bekhona benjeyani abanye makhona baleendubo eziphansi ukufana nezenu so sithi thina i-approach yethu intsha ayikazenzakale kuleli lizwe ngoba akazenzakale kumele ukuthi abantu bangaqoti izandla bami bathi sifuna ukubona yini kuyaphumela kuzaphumeleliswa yibo
hhayi kwezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
hhayi ngiyabonga lobulalela ngiyabonga kanti ukungifonela mina wethu ukuthi lami ke ngixoxe labalaleli isikhathi sesiside kodwa ngithi mina imbono abalembono kuyezwa umuntu oseduzane la ukuthi ukhankasela linto ubuhlapha umbuzisise akucebise kahle kahle ukuthi into yenzakala kuyini kasiyonto esingunde engunde kasiyonto encitshwana njengethukela yinto yokuxoxiswana abantu singesabi sikhulume
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa wafowe mbula
Olo ke bekungumnumzana Moses Msilandlovu ebesikhuluma laye kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Revolutionary Party Ya ungasitshela ukuthi liqiniso na ukubana ibandla lenu lizangena kukhetho luka 2018.
Na unyabonga mfowethu umbuzo onjalo njengebandla besingakaphumi le resolution ebalulekileyo eyokungena kukhetho luka 2018 ngezizathu zokuthi besabhizi kathesi sigijima siya ebandlaleni siyalungisa inhlupho zabadala ezigoqela iindaba zezikolo engithemba ukuthi abaningi liyalandela lokhu esesikwenzile sincedisa abadala ngenhlupho ababhekane lasezikolo ezishiyeneyo emkhonweni wakithi welizwe lakomthwakazi le ndaba zokuthathelwa kwabantu bakithi imisebenzi ngabantu abavela khona le mashonaland so sananzelela ukuthi iindaba zonke lezi kazidingi ma-elections kakhulu kodwa zidinga ubuyithi bethu ukuthi sibe khona ebadaleni si-adresa umuma obahluphayo okusa kwamalanga u-2018 sizakhuluma ngaye mhlawumbe kumnyaka lo esikhangelane lawo sesibonile ukuthi abadala basamukela njani ngoba kasiphongi ukufuna ukuya kukhetho ngoba sifuna ukuyakwanisela amanani nje kodwa sifuna ukuthi konke esikwenzayo kube lomehluko esiwudalayo ebantwini bakithi
lona ibandla liqoqeke okunjani singathi lilama-structures indawana zonke yini nxa kuyikuthi linganquma ubana lingene kukhetho.
Ngumbuzo omuhle kakhulu lo mne wethu. Ibandla seli lama structures phose ama province wonke womane esisebenza singaphansi kwa emkhonweni welizwe le Mthwakazi kumbe ngithi emathebeleni lemigeni. Silama provincial structures emat north, emat south, koBulawayo, lasemigeni. Kanti njalo lama districts structures esilawo futhi njalo kugoqela lama structures phose esilawo ngaphandle kwelizwe ogoqela o-South Africa, o-Canada, labo UK lapho kulabantu bakithi khona. Ngoba injongo kuyukuthi abantu bakithi lapho bakhona behlangane bekhulumisane ngento yabo njalo besiqoqela lezinto kusebenzisa nxa siye badaleni.
Ubona abantu bayaluzwisisa yini udaba elimi ngalo olwesizwe sikaMthwakazi kumbe balokhu bekhona abathi bona hayi aliqunywa?
Siyabonga kakhulu. Abantu baqale belokwesaba newethu sananzelela ukuthi abantu bakithi bahlukunyezwa kakhulu ngesikhathi sika 1982-87 ngendaba yeGugurawundi. So sithe siqala izindaba abadala bengane balokwesaba, kodwa ngenxa yokuhlupheka abaphakathi kwakho behlukuluzwa nguhulumende weZimbabwe lo obahlukuluzwe kusukela ngo-1980 kuzofika namhlanje, abadala seke sithi kanti okungayisukufa kuyini, selokhu lo Smith wayesihlukumeza, ayesibopha, esenza konke ukulunyindezelo, kodwa ngangcono sizinikele sizikhululeka one sikhule lezizukulwane ezilandelayo. Ngokunjalo ukwesaba phakathi kwabantu kuyala kuphela. Kuyikufisa kwami kungabe kuthiwa ubukhona egadade mhla ka-5 November ukuzabona usekelo esiluphiwe ngabantu mhlawumbe abedlula inkulungwane ezingafika ngathi 8,000 ade besegadade, sebekhanya ukuthi hayi indaba yabo sebeyifuna njalo bazimisele ukufela ukuba ngumthwakazi wabo.
Kulalokho okuthiwa yi-petition elike laba lakho ukuthi lizukuthi umthwakazi uthini ngodaba lokuthi lizwe liqunywe, kuhamba njani okwakathi?
Siyabonga baba umbuzo futhi onjalo. Sahlala phansi njengebandla sathi thina silibandla elikholelwa ukuthi abantu kumele basithume, bathume thina ngoba siyisebenzi zabantu. Sasesivumelana ukuthi sizadinga ama-signatures ayedlula i-20,000. I-signature ngayinye ngayinye imele umuntu oyedwa owabulawa yiGugurawundi kumbe umbhukazo. Singathola la ma-signatures yiwo azasenza sikhulumisane lohulumende weZimbabwe, sikhulumisane ne-AU, sikhulumisane ne-SADC, ne-EU, ne-UN, ne-Britain kunye lo-Queen ngokwakhe ine-capacity khona leNgilandi. Sibabonise ukuthi abantu abayedlula 20,000 basayinile bathi bona sebefuna ilizwe labo, ngokunjalo yibo abasithumileyo. Njalo lolu hlelo luqhubeka lusiya phambili, abantu bayasinika la ma-signature phose khonapha elizweni phakathi esikhona ekhaya, nabantu abangaphandle kwelizwe bayasayina futhi online.
Sebebaningi okunganani kwakathesi?
Nxa phosisi phose ngathi mina loba singakahlanganisi ama-figures la sabuthelela, kodwa ngiyakufakaza ukuthi inkulungwane ezingedlula 5,000 sesingaba lazo.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleni.
Ngiyabonga abalaleli, libe lelanga elihle. Ngiyabonga mfowethu ithuba onginike lona.
Hayi, lathi sibonge.
Ngiyabonga.
Alo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Revolutionary Party. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930-12080 kHz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo silo nkosikazi Debra Mogasa, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa izidaladini koBulawayo, eBulawayo Vendors and Traders Association, esixoxela ngokwenzakalayo emsebenzini wakhe. Sinanzelela njalo ukuthi abesifazana abaningi bayathengisa izidaladini ngendlela yokuthola inzuzo yokunakekela imuli yabo. Siyakwamukela kuhlelo.
Kulungile mama, ngijabule ngiyabuke konke labalaleleyo.
Kwenzakalani kwabathengisa izidaladini kulezi nsuku? Lokhu bexotshwa ngamapholisa yini, kakhulu abathengisa okungekho emthethweni?
Akukalungi kangako. I-City Council ibasinike ilihlo ukwenza lokuthi abantu bethole okuya ethunjini njengoba kungena imali ezibambekayo, kungela ma-industry.
Ngezinye indlela uthi i-council yakoBulawayo isivumele yini abantu ukuthi bethengise?
ikhansili kayivumanga kangako yapho ngu-avela ezinye indawo ezokuthi abantu bebe bethengisela kindlu zisalungisa umumo welizwe okhona bangathi nje bathulisile mbidana kodwa kukhona nje ukugisana okuthize kodwa kakusafani lakuqala lapha njalo besebenzisa amabhayilozi nxa kuyukuthi uthengisa okungayisikho nokuthi uthengisela endaweni meta bangayi-blocka khona i-payment yikho lapha abaqhoshanisa khona
kodwa abantu babuyela yini laphana ababethengisa khona
abantu baphiwa izindawo like kobulawayo baphiwa ukuthiwa kuse-hindrad club indawo yakhona bathi kakunabhizinisi so abaningi bakhona sebahambanela babuyela abanye sebabuyela emadrobheni lapho kwakuthiwa babhlokha khona i-pavement abanye bahamba bayana kwezinye indawo abanye khathesi sebeminyende kwenye isayithi ukuthiwa kusemadlozo kuzane nebhawa leyani emadlozo
kulabanye njalo ababesithi baphiwe indawo ngale okwakuyi-terminus khona
abanye bakhona basesekhona abanye babaleka njalo ngenxa yokuthi kabe akuntu ngama-terminus amadala angasela machova angela business angela i-movement nje yabantu so balutshwane abadala khona abaningi sebabuyela ezindaweni zobezezana kwekublokheni ama-pavement hlele sebazihlalisa kuhle bazihlela babasagcwali kangako emgwaqweni bahlezi nje ngamalayini okuthi umuntu nxa edlula akwanisa ukudlula
ubudlelwano benu njengenhlanganiso le-council yakobulawayo ubunjani
thina njenge-PVTA silobudlelwano obuhle ne-council ngoba sile mhlangano esiyihlalayo sixoxisana ngezindaba ezifanana lazo ngalezi sike saba ma-campaign awareness kade esiwathi know your right kuma-vendors ethu besihamba nabantu bekhansili ikwade sikhuluma ngakho khona lokuthi ngabakwazi amalungelo abo bekwazi nama-bylaws abo so ikhansili yona ngikwayo layo ibiphumela egcekeni ibatshela ama-vendors ukuthi like ukuthi njengabo-hiders bafana club kuzafakwa ithemikali ezahamba impova eya-out of kobulawayo like njengokuya enyati okuya kwe-esment site okuya ezindaweni ezijiyeneyo okwezokuthi kube ne-business ethize so i-council iyazama ngemzamo yayo yonke ukuthi ibe nobudlelwano obuhle kanye nama-vendors lawo bezizwisise okwezokuthi nxa lapho babephiwe khona bebe lesineke bebekezele bengabaleki
kodwa yona inzuzo iyatholakala yini
sise inzuzo kakula ngoba abantu sebebaningi and abathengisa futhi nezinto ezifananayo ngapha ethengisa ilofu yesinkwa ngapha ethengisa i-juice card ngapha ethengisa kupho ukuthi wothi ngidobhe kuphela ihlele izabe idobhe akunamaisilezo zakanati and nemali kayikho sebaedime nemabhenki nebantwini bambona so siyamangana ngoba nxa nezindaba ziphonga ukhulule ukuthi imali zisemavendeni akula la mali ivele nakumavenda angkhona
sibongile kakhulu ukuxoxa lawo
ngiyabonga lami sibonge nabalaleli
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Deborah Mokasa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa izitaladini kobulawayo eyobulawayo Vendors and Traders Association sixoxelaye ekhona le kobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
hayi siyabonga sithandekile ukwezemidlalo ngamafitshane ke sikhangele imidlalo yenguqu e-Premier Soccer League ezadlalwa kusasa kundawana ezitshiyeneyo zelizwe i-Triangle izadibana le-Dynamos enkundleni yeGibo futhi iwange yona izadlala lijabhungu khona lemalahleni e-Colliery i-Chicken Inn izanqikilana le-Border Strikers eluveve Hayi isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba.
Awubuthele kancane wemzulu. Ehenkipi papalaza. 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 Bemalu Hey, look at the jala.
Sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Izakhamizi zePlumtree sezisele egcekeni ngemva kokudilizikelwa izindlu ezibulewe lizulu likazamqolo ngomvulo. Kambe ibandla eliqakathekisa isigaba seMathabeleland South lizaphumelela na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.